tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 olwesihlanu mhlaka 31 kuNkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuhamba kukadidi kuyasidanisa sonke njengenhlanganiso, kodwa kusithiya sisemumeni okuthi wena lokhu achiye kulwela kumele lathi sijove siya phambili.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje besithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo embuthanweni womthandazo wokuvaleliswa iqhawe lesizwe. Umnumzana Dumiso Dabengwa.
Sebenzeke nabahlabeleli abafana labo Fabarati sishayela lapha engomeni leyithi Sithembiso, kwamanye ama-vocals uDuduzile Sibanda, abamne abamazi kunobuntu Sirophesi laye oyi-producer kobulawayo khonaphana.
Ye, kwezomculo-ke kuhlelo Woza Friday siyabe sile qembu elihlabela umdumo we-house ngolimi lesikhalanga elesinazo. Amazwe amaningi athuthukileyo asephumela igcekeni ukuthi akajabuliswa ikwehluleka kwahulumende weZimbabwe ukuguqula imithetho ephula amalungelo oluntu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje bezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo embuthanweni womthandazo wokuvalelisa iqhawe lesizwe elalwa kumpi yenkululeko ekuviyo lebutho lezipha uDokotela Dumiso Dabengwa otshone ngolwesine leviki edluleyo kwele Kenya esendleleni yokuphindela ekhaya evela kwelatshwa kwele India. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Izikhulumi zonke eziphiwe ithuba embuthanweni lo bachaze umuyi njengendoda ebilesibindi elozwelo yazidela njalo ife iphila labantu. Osaphethe isikhundla sokukhokhela ibandla lezaphu ebelikhokhelwa ngumuyi umnumzana Isaac Mabuka uthi intaba enkulu idilikile.
Ukuhamba kukadidi kuyasidanisa sonke njengenhlanganiso, kodwa kusithiya sisemumeni okuthi wena lokhu achiye kulwela kumele lathi sijove siya phambili. Hayi, siyamangala lathi ukuthi wena kati iparlamenti yakithi yiyo yenza njalo sibili. Siyamangala sikhenxe i-Rhodesian Parliament, but njengoba kuyiparlamenti sicabanga ukuthi wona engxe njengeabantu abavela ku-political party engxe into abayikhokhwasayo bayivumelana. Asivumelani lako sitabafundise abantwana into eyiyo e-right nxa besiye eparlamenti.
Umnumzana Pastor Magwizi, isikhulumeli sebutho le-ZIPRA, ucele uhulumende ukuba ahloniphe ngokubuyisela impahla yabo ayithumbayo.
Ilizwe lilahlekele. I think sonke siyananzelela ukuthi uhamba kukadabengwa kuthiya igeyiphu phakathi kokuthula kwelizwe leli. Udabengwa wayesifundisile ukuthi khona kufuze siziphilise. Waqalisa i-Operation Seed. Ukuthi Operation Seed kwakusithi soldier in employed in economic development, kodwa uhulumende wayengakufuni khona lokho.
Umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation umnumzana Mthulisi Hanana uthi umuyi kuningi obekumkhuba nguhulumende lo okhona.
Ade ngifuna abantu bakwazi ukuthi ubaba uDabengwa died a bitter man ngenxa yokuthi uhulumende okhona lo uhulumende odlame wochuku kulento eziningi ezimba zenza kuye. Njoba lezwile ngivalisa laphayana kulento ezithi zokuqala abanye ama-veterans aphiwa yamaplazi ubaba uDabengwa lakhe wazithengela ngakho imali. Uthethi umsebenzi inyanga layisebenzile imali yakhe abamphanga ipentsheni okuba lisotsha uze wafe ngayidlanga.
Indodana kamuyo wayengumsekeli kamongameli weZimbabwe njalo engumongameli wezaphu uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo umnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi isizwe silahlekelwe liqhawe lamaqhawe elitshonele emangweni ngenxa yokungamanga kuhle kwesimo sezempilakahle ezweni.
silahlekelwe kakhulu ukuhamba kwababa uDumisa uDabengwa. Imuli yeZimbabwe ilahlekelwe kakhulu ngeqhawe lamaqhawe leli elithe lalala lilala lise emangweni emzini ngenxa yokuswelakala kwezinto lapha ekhaya ezokuthi ngabe abagulayo abadala abakhokheli labangasibakhokheli ngabe belatshwa lapha ekhaya.
Umnumzana Roma Nyathi osebenze lomuyi kwezombusazo okwesikhathi eside uthi intanga esakhulayo kayifunde ngempilo kamuyi.
Ngathi mina ikakhulu kule intanga ekhulayo bafunde ngokuthi uDumisa uyesithethe njani, ikakhulu labo bafuna ukungena kupolitiki kumele bafuna ubana bangenzani ubana bangcedisa bani.
Unduna Ashley Sithole uGampu uthi balahlekelwe ngumthunzi, umuntu obesenelisa ukukhuza umsindo abantu balalele.
Sizwa silokudana okukhulu kakhulu ngoba silahlekelwe liqhawe, silahlekelwe ngumthunzi wethu kade abadala laba yibo kade bekhuza ulaka lolukhona.
Induna zomdabu abezombusazwe, inkokheli zamabandla ezombusazwe lakwezokholo ehlukeneyo uZulu weZimbabwe labasuke kwamanye amazwe bebethe gwaqa enkundleni yeWhite City bevalelisana loDabengwa ngenkulumo ezibonga ukuzinikela kwakhe ukukhulula isizwe. Kusasa ngomgqibelo uDabengwa uya kuyabekwa ekhaya lapho adabuka khona emanxeleni entaba zinduna. Umzimba wakhe lamhla uzalala emzini wakhe lapho abantu ababuthene khona kunumber 39 Diamond Drive e-Four Winds kobulawayo. Kusasa ekuseni isidumbu sizathwalwa yindizamtshina yebutho esesiyabekwa lapho akhetha khona esaphila. Umuyi ubhubhele eNairobi kwele Kenya ngolwesine lweviki edluleyo evela kwelwatsha kwele India. Umuyi uthiye umkakhe unkosikazi zodwa Dabengwa, abantwana kunye labazukulu. UZulu unxusiwe ukuba aze ngobuningi kusasa kuhambo lukaDabengwa lokugcina esesiyabekwa entaba zinduna. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye. Ibandla le-MTC lithi umholi walo umnumzana Nelson Chamisa uvinjelwe ukuhlala esigabeni sabantu abalesikhundla eziphezulu i-VIP section namuhla kuyona le inkonzo. Umgcini sihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo obekhaphe umnumzana Chamisa usichasisela okuningi okwenzakeleyo.
Thina njengebandla le-MTC sithe sifika eWhite City sahamba lapho okuhlala khona abathi ngisindu ngama-VIP sifika sasica kule police lezetherapy kulomunye ubaba akegqoka isuti. Ubaba uThabisa uthe ukuthi uyaqansa siyahlala bamtshela ukuthi khona akuhlali ma-politician. So lami kade ngikhona sangasembuzisa ukuthi ama-politician elikhuluma ngawo yiwaphi. Kathi ano vele kakuyenziwe ukuthi kuhlale khonapho, then umeya wethu bevele sehlezi khonapho. So umeya wazama ukusukuma ukuthi anike sakhe isihlalo kuba kuChamisa bala. So sagcina sesiyahlala kuleyo tenti abathe sihlale kiyo singahlali ku-VIP. Njani kukhanya ngani i-VIP ibingezani kuphela.
Kodwa lisuthisekile ngokwenzakeleyo mbeli yasola.
Okumangazayo yikuthi siyasizwe abezani bekhuluma ngokuthi kumele sikhulumisane umlotha, kumele sibambane, kumele sisebenze sonke. Sisebenza njani uma sesifika emkhosini enjalo engayisiyo yombangazwe, ungumkhosi wobuhlungu ukulahlekela liqhawe lisice bona labo abahamba bethela umhlaba wonke jikelele ukuthi bafuna ukuthi kukhulumisane umlotha babe yibo abesebelivalela phandle ukungazani umkhosi lo ngowabo. So yinto engazange isiphathe kuhle kodwa sesikujwayele ngoba konke lapho esihamba khona bayazama ukuthi bathele ithebe-thebe. So sihambile sayahlala lapha ti babasake izitulo phambi kwenyitende. Njalo kube yisimanga ukuthi inkosi ubulelani layo ubuyile khona nje ukuthi bamnanzelele ukuthi ukhona, khona nje ukwazisa uzulu ukuthi ukhona, okutshengisa ukuthi kabaqinisanga ngokuthi kumele sikhumisane umlotha. Kodwa kusethusi thina ngoba vele inhlala yenza yezalo.
Kodwa ngaphandle kwalokhu konke kuqhubeke kuhle.
Hayi, okunye nje kuqhubeke kuhle sibili ngaphandle kokuthi wonke umuntu isikhuluma kade sileke sikhuluma bonke kade bekhuluma bebesukuma bekhuluma ngodaba olwasetshenzwa ngubaba uDabengwa olegugura wonke ukuthi kuqakathekile ukuthi udaba lolu luhluzwe ukwenzela ukuthi sihambeni siye phambili ngoba buhlungu lokho obusesekhona begugura wonke. So sonke isikhulume besisuma besikhuluma sisitsho njalo. So silethemba lokuthi kuzangena endlebeni zalabo ababulala abantu ukuthi sibone ukuthi athi udaba lolu legugrawundi sivele sisalugqiba njani. Njalo kumele siwuthile ugqibe ngendlela ezakhwabithisa labo abasalayo abalahlekelwa ngababathandayo.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC, sixoxela ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amazwe amaningi athuthukileyo asephumela egcekeni ukuthi akajabuliswa ikwehluleka kukahulumende weZimbabwe ukuguqula imithetho eyephula amalungelo oluntu kanye lephazamisa umsebenzi wokuthengiselana. Umeli weMelika eZimbabwe, uMnumzana Brian Nichols, ulobe ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter namhlanje ukuthi ebantwini abayizigidi ezedlula ezilitshumi lantathu baseZimbabwe, abalikhulu lamachumi amane kuphela yibo abetheswa izijeziso zenotho yilizwe lakhe. Uthe bazasethula lezo zijeziso ezetheswa labo bantu phansi komthetho wezidera nxa uhulumende weZimbabwe kungaba lombuso wentando kaZulu. Lokho kusolwa sokwenziwe ukuba uhulumende aphume ijumo ebiza imihlangano labameli bakwamanye amazwe eZimbabwe bechasisa ngenguquko abayenzayo emthethweni njengephosa le-IPA. Izolo umphathintambo wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, uMnumzana Sifiso Moyo, uhlangane lomeli weBhilithani loweCanada emahofisini akhe awemunumutapa eHarare. Live talk lamuhla sikhangela umsebenzi omkhulu owenziwa liqhawe lesizwe umunye uMnumzana Domiso Dabengwa. Thumelani text message onombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Putin wele Russia ukhangelelwe ukuhlangana lomnye wakhe wakwele Japan, Shinzo Abe, ngenyanga ezayo ngaphandle komhlangano omkhulu wenkokheli yamazwe omhlaba owenzelwa khonale. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe eRussia, uSergei Lavrov, uthi ababili labo bakhangelelwe ukuhlaziya indlela zokuqeda ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili. Kufe abantu abayisikhombisa engozini yokungqikilana kwemikhumbi eBudapest kwele-Hungary. Abahlengi babikwa belokhu bezama ukuhlenga imikhumbi omncane obuthwele izethekeli emfuleni. Umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Peter Mtasa, uthi ngolwesithathu balobele uMongameli Emerson incwadi bemkhuthaza ukuthi abize umhlangano wesiphangiphangi phakathi kwezisebenzi abaqhathi kanye labakahulumende okudinga indlela zokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Umnumzana Mtasa uthi lomhlangano we-Tripartite Negotiating Forum yiwo kuphela ongalungisisa ubunzima obubhekane lezisebenzi ezikhala ngokuthi sezisehluleka kuya emsebenzini kanye lokuthenga ukudla. Uqhubeke wathi baphe umongameli iviki ukuthi aphendule lesi isicelo. I-Studio 7 kayenelisanga ukubamba isikhulumeli sikamongameli welizwe umnumzana George Chalamba ukuthi sizwe ukuba lihofisi yathola leyo ncwadi na. I-ZCTU ikhala ngokuthi intengo yempahla lokudla iqonga kanengi kanengi kubangelwa ukuqonga kwentengo yamafutha lokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe kodwa iholo lezisebenzi lingakhuphuki. Umqeqeshi weqembu lenguqu eleHighlanders uMadinda Ndlovu uthi ulethemba elokuthi iqembu lakhe lizanqoba njalo la kulimpela viki ngemva kokuba linqobe okwakuqala emidlalweni yalonyaka esigabeni seCastle Premier Soccer League ngempela viki edluleyo. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lenguqu leHighlanders lizemukela eleZBC Caribbean ngensonto emfundleni ePapa Fields lidinga ukunqoba emdlalweni walo wesibili selokhu kuqala imidlalo yalonyaka njengoba lihlezi endaweni engajwayelekanga engalaneni yemiklomelo. Umqeqeshi waleli qembu uMadinda Ndlovu uthi ukhangelele ukuba abadlali bakhe baqhubekele phambili ngokunqoba njengoba isintu sivele sisitsho ukuba inja ingaqoba ithambo yejwayela.
Sikhombo besesibhobomile sidobozwa kufaka iminwe lapho esigabeni ungafanye imali imithana. Yeah, so when you get used to kukuza ithambo uyagcina zinjengomgwaqelo uthula ukugqugquzela kusasa nakusasa nakusasa.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo okuyisimo esidalwe yikuba leli qembu belingenelisi ukulitshayela emambuleni ibhola emidlalweni yalo njalo lize lahluhla okwakuqala lidlala enkundleni eBarber Fields ngeviki edlileyo lapho elinqobe khona elethelwani ye-1 kanya. Imidlalo yeviki le-10 yeCastle Lager Premier Soccer League iqala kusasa ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leKaizer Chiefs lizemukela eLenkezi Platinum Stars ngaseluveve. Iqembu le-FC Platinum lizadibana leLeDynamos ngaseMandaba. Iqembu le-Black Rhinos lizanqikelana leLe-Black Rhinos ngaseNational Sports Stadium. Iqembu le-Harare City lizadlala leLe-Wange ngaseRufaro. Kuthi iqembu le-Manyika Diamonds lizemukela eleYada enkundleni yaseKibo. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu le-Triangle lizadlala leLe-Mushwane Stars ngaseKibo. Iqembu le-Chapungu lizadlala leLe-Thelwane ngaseMandaba. Kuthi iqembu le-Capes United lizadibana leLe-Chicken Inn ngaseNational Sports Stadium. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors liselizweni laseSouth Africa ukuyaphatheka kumncintiswano walonyaka okudinga intshantshu zesigaba zise-COSAFA. Iqembu leZimbabwe selithethe linkezo kwaze kwaba isithupha okutsho ukuba lidinga ukunqoba kwesikhombisa ikanti njalo lizasebenzisa limidlalo ukuthi lizilolonge lilungiselela imidlalo ye-AFCON lapho eliza kuba khona ngabaqali besiziba njengoba lizadlala emdlalweni ozavula limidlalo benqikelana leqembu laseGibhithe okuyilo eliqoqa limidlalo. Abafana beZimbabwe bazadlala leqembu leComoros kusasa ngomgqibelo kumncintiswano we-COSAFA kusigaba se-quarter final njalo bengaphumelela lapho bazadlala leqembu elizanqoba phakathi kwele Malawi leZambia kusigaba se-semi-final. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ngohlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elihlabela umdumo we-house ngolimi lesikhalanga elesinazo lona elisanda wethula idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Drums of Matopos. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Le lidlalade lesinazo elesithathu njalo lilengoma ezilichumi lanhlanu ezigoqela le ethi uChangana.
When I know you to go, when I come you have to come, when I go
qembu leli ngelakuqala eZimbabwe ukuhlabela umculo wehouse ngolimi lwesikhalanga le ngethi mbisana kumbe mfanyana ngesindebele. Nazo ibambisanela abahlabeleli bakobulawayo abambalwa kuleli dlalate. Uyachasisa umholi waleli qembu uTish Malava.
Sebenzeke labahlabeleli abafana labofabarati sishayela lapha engomeni leyithi Sithembiso, kwamanye ama-vocals uDuduzile Sibanda, abamne abamazi kunobuntu, Sluphesi laye oyiproducer kobulawayo khonaphana. Silokhaliphile Sibanda laye esisebenze laye kakhulu abambizwa ngokuthi ngukhali S. Thina-ke vele singathi thina islogan sethu sithi phambili ngokubambana kwabahlabeleli bakobulawayo.
Zitholakala ngaphi ingoma zenu Malava?
Uyazithola ku-iTunes ungasesha-ke ukuthi Sinazo, Khalanga Music, Khalanga House. Kodwa abantu abaningi bathanda ukuthi bathole-ke ama-hard copies ama-CDs. Siyatholakala kubo-social media, ungaya kupheji lethu le-Facebook elithi Sinazo. Kobulawayo akhona ama-shop aseBulawayo Center zabelithengisa leli dlalade lapho e-UK. Ungathintana la Tish Malava noma ku-Facebook noma ku-email tish274@yahoo.com. Onguye umuntu ongumanager wethu uTrevor Kayitse. Iinumber zakhe ke ngezeZimbabwe ezithi zona 0026377237200.
Kati kasisavumi Malava, ungabatshiyela waphi amazwi abalandeli?
Abalandeli bethu siyababonga kakhulu, wonke umuntu othanda umculo weSinazo sithi thank you so much.
Liqhubeke libambe kanjalo. Tish Malava, umholi weqembu leSinazo, siyabonga. Ubekuhlelo lwalamhlanje olwe Woza Friday.
ke liqembu lesinazo elihlabela umdumo wehouse ngolimi lesikhalanga lapho ke bebexoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7 olivalelisayo ngusithandekile mhlangano ikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.